izitsho zitho zomnotho welizwe lezi okukhulunywa ngazo thina sithi izitho ezithagethwe abantu abathile abalimaza ilizwe abangayenelisi ukuthi bakhokhele kade yikho kwenza ukuthi kube lezinto ezitho-ke zomnotho welizwe. Kodwa engikwaziyo mina izitho-ke kaziphumi ngokuthi abantu bayenze igala bahlabela. Kaziphumi ekuthini kulabantu abarekhodiweyo baphume ku-TV besithi kaziyende, baphume kumarejiyo besithi kaziyende. Kumele abantu batshintshe ukwenza kwabo. Kufana lenyanga ma iphuma ebusuku impungushe ziyayikhonkoda iyahamba ize iyetshona ingamanga. Le ndaba yama-sightings injalo, ukuhlabela ukukhuluma okwenzani kakuyenzi ahambe. Kodwa ukukhipha ama-sightings ukuthi abantu bahloniphe ilungelo loluntu, abantwana beZimbabwe baphiliswe ngendlela eqondileyo. Sizawubona nje ama-sightings awukhulunywa ngawo encikilika-ke lokongqoqwane phela, hhayi sokwamagala, hhayi nje okokuwathothoza-ke kumathelevishini nakumaredio.
Baba Gawule, nanso uyakhuluma uNdlovu uthi ihloniphani amalungelo njengezanu, izitsha eziso zizasuswa.
Into engiyithanda ukuthi ngitsho lapha yikuthi indaba yama-function indaba ebuhlungu kakhulu kuZulu ebantwini, kodwa magazi abantu abangaphansi. Ama-sanctions lala nxa kuthiwa athagethe abantu abaphezulu ngale abawezwa vele abaphezulu abathinti indawo abantu abaphezulu. Ama-sanctions alimaza ilizwe, alimaza umkhonomi welizwe. Yala ama-sanctions lawa alethwa yindaba yamathiwanana zangaphatheki kuhle ngendaba esathatha ngayo umhlaba. Yikho kuliqiniso khona okumele sikulandele. Nxa singakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu, ilungelo loluntu inkomo asibuyeleni emuva sikhangeleni kusukela 1980-1982 kona ngalo ukuthi umonakalo wabamkhulu wayenzakalayo ubani wabazihlupha ngakho. Akula nto enkulu njengayinaleni eyenzakalayo isikhathi esingayesabekayo emhlabeni wonke ejikelezi. Kodwa kwathulwa umntu wayefaka ingilofi yabo kona ngale bemgadisa inqola yamabhiza esiya kona ngale kube Britain ukuthi ngenxa yokuthi umhlabathi wabo wabe lawo okwabo wabe ngalani ndawa nezinto zonke lezi inkomo kubuhlungu ngoba the ordinary citizens are suffering. They suffer besafishwa ngama-sanctions. Ama-sanctions la mari njengomthakathi usathane mhla ixotho ezulwini. I-opposition is always writing of indaba yama-sanctions ukuthi bayabhenefitha ukuthi kuyehlule kuthi uhulumende ama-sanctions ayehlulekise uhulumende. Nxa uhulumende ehlulekiswa ngama-sanctions then kubona kuthi sizama ama-elections sebesiyakampena ngakho konokho uhulumende uyehlulekile, uhulumende uyehlulekile sebesitsho njalo yingoma yabo.
Baba Ndlovu, kuthiwa lidla ngama-sanctions njenge-MDC, ludlawu lwenu lokudinga usekelo kukhetho.
Ama-sanctions mavi kasiwafuni, yena lawa ama-sanctions esiwafakwe ezawethweswa libandla leZANU-PF abantwana beZimbabwe. Bona bakhuluma ngama-sanctions abawethweswa ngamazwe aphesheya. Thina njengabantwana beZimbabwe ama-sanctions esiwethesiweyo siwetheswe ngohulumende kamnankagwa, uhulumende webandla leZANU-PF lelelo umkhwenyana uGawula kilo. Yiwo ama-sanctions asihlupha yena lawo, yikho kwenza sehluleke ukuthi siphile impilo engcono ngenxa yama-sanctions nalawo esiwetheswayo. Ukuthi ungakhuluma usole lokho sokumele ubote, sokumele utshaywe, sokumele uyenzwe lokhu lalokuyana, abantwana bayahlupheka nezakhamizi ziyahlupheka, kakuphileki ngama-sanctions yena lawo esiwethesa iZANU-PF. Hathi awe-America sinangelela ukuthi ngesikhathi se-Rhodesia uSmith wetheswa ama-sanctions, kodwa i-economy ye-Rhodesia was one of the best. Sinama-minerals, somhlabathi omuhle, sinakho konke, kodwa ama-sanctions amakhulu esilawo ibuhlukuluza-ke abantwana beZimbabwe. Yiwo ama-sanctions okumele sikhulume ngawo. Kathi okusehlulayo ukuthi silungise i-economy yethale ngama-sanctions kuyini? Okusehlulayo ukuthi-ke singahlukumezi abantwana beZimbabwe sikhale ngama-sanctions kuyini? Kasizinukeni amakhwapha.
Abafaka izijeziso lezi baba Gawule bathi zizasuswa nxa uhulumende ethe wahlonipha amalungelo, walwisa inkohlakalo njalo labantwana beZimbabwe bakhululeka njengokutsho kukaNdlovu. Uthini ngalokho?
Mina ngithanda ukuthi ngilibuze izihloko zami ezithandekayo namhla ngaleli langa lanamhlanje. kanti ngicela ukubuza ukuthi kanti ilungelo loluntu lelo liqalisele ukukhangelwa nini ngathi ngesikhathi efana sombhuqazwe kanti indaba lento bengavumi ukuthi kwakuyikuphambanisa kwelungelo loluntu okwakusenzakala khonakwana kanti bona amazwe la ayenzani ngakhonapho amazwe nalayo nalahlupha yo-Britain nabo-America abayiwo afuna ukusibusa loku kuyayanisa lokhu kuekugcekeni kakhulu mani amakhiwa la vele kakho ngayinye into azondile ngomhlabathi awokuthi kathi namhla kathi ungabarisele umhlabathi wawo wonke kathi ungabona into zonke bezikabe zivusufile ama-sanctions lana wonke akula ma-sanctions labo ukuthi ilungelo loluntu akula lizwe lokuthula njengelizwe lezimbabwe akuthi ama-sanctions ngawani ahambe ama-sanctions la sowafuna asisafisa abantu abangalalutho.